Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazibu-9 inhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
okhathesike ngoba esiti kabuyela ngoba ke afika kuboni kuziqinise lokho okukhulunywa nguhulumende.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenyanga, kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu.
Bafona besithi abangatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njalo okungasethesiwe ngoba uyakwazi ukuthi amapholisa la amele athatha ama-instructions kubabulali.
Amagqwetha aselobele usikomithi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ekhonona ngokuthi amapholisa kazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulali yigugurawundi esilobela lasebhalakwe.
Esukuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza ukubhalisa ukuvota ekhaya vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano olomvuzo wabomakhalekhukhwini njengendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi bebhalisele ukuvota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubika ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenyanga, kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali. Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi esithi kawenelisi ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo inlutshwana kakhulu. Ugatsha lwezembiko luthi uMnangagwa unqume ukuba izisebenzi zengezelelwe ingxenye yeholo ebuya ilidola leZimbabwe nesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% ebuyiselwe ngokuqala kukazibandlela. Kuthi utitshala ngamunye usezaphiwa imali eyisilinganiso sedola leMelika elingamakhulu amachumi ayisikhombisa lanhlanu $175 ngenyanga. Kodwa isiphathamandla lasenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ARTUS umnumzana Vusumuzi Mahlangu utshele iStudio 7 ukuthi amatitshala wasoze abuyele emsebenzini nxa engaphiwanga imali efika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540 ngamunye ngenyanga.
Lokho njengenhlanganiso asiyiboni into esingajabula ngayo okwakhathesi ngoba asikwazi ukuthi uhulumende njengoba kungasilingisananga engazaziza inhlanganiso ukuthi kusho ukuthi ase ukuthi usithembisani njalo angasiphani lokho ezenzele nje yedwa kanti kunake sifisa ukuthi silingisane kwezimilwane. Sikhuluma nje sasizo lesesina sihangelele ukuthi sithole i-S 440 eyimali esethi eyiholwa ngababalisi ngokungakafiki umfumfu 2018. Ngakho nxa ukuthi ke lokho hulumende njengoba singakakutoli lokho akutho nxa ukuthi ke ilekhovi yona leyi mali yakulee kuthi kudizele hhayi asikaqali kuleli hambo esihambayo umama sesemude ngoba siyakwazi ukuthi ke imali leyo ngazisebenzisani sasaliyake ngasathengilise nje sekeliphethe lingalada umntwana ngalee.
Manje nxa kuyukuthi bakhona abayamukelayo kuthi ukuthi selizabuyela yini emsebenzini?
Okwakhathesike ngoba esiti babuyela ngoba ke afika kuboni kuziqinise lokho okukhulunywa nguhulumende njalo nje sizabuyela kuba kuma-members kubalandeli bethu asinike umbono wokuthi ngangenjani kuya phambili. Kodwa-ke njengokwazi kwami nxa ukuthi-ke ayisikho lekhozelo esikunqumile angiboni sibuyela emsebenzini ngoba-ke sinaze siyele ngalesi sikhathi lizathengile ukuthi hhayi sizalifakela lokhu ngalesi sikhathi ukuthi ngifika lesi sikhathi libe yize nje kuyangani nje ngabantu abadala amandla.
Sike sezwa ukubana uhulumende uqoqa ukubana lingayekela ubuyela emsebenzini uzaliphumela iholo, liluthatha njani lina udaba lo?
Siyakwazi ukuthi-ke
Manje nga sikhuluma nje kuyikuthi yona le othwa $100 in hard cash elizayiphiwa. Iyabi lokho ingeneli na ukuthi liyefika emsebenzini njengoba besizwa ukuthiwa likhala ngokuthiwa yi-incapacitation.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele usikhomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga ekhonona ukuthi amapholisa akazimiselanga ukubopha abantu abadiliza babhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa eGugurahundi esilobela laseBhalakwe. Amagqwetha la alobe incwadi emele inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu eyiyo eyafaka amatshe la. Esilobela yafaka ilitshe lokukhumbula abesilisa abalitshumi lanye abathathwa emzini yabo libutho le-5th Brigade mhla ziku-30 kuzibandlela ngomnyaka ka-1985 banyamalala kokuphela. Leli litshe lantshontshwa kwaze kwaba kabili. EBhalakwe linhlanganiso yafaka amatshe la kabili antshontshwa, kwathi elesithathu labhonjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende, lanxa yena uhulumende ekulandula lokhu. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akula lutho oselenziwe ngamapholisa nangu kungela ngitsho lo yedwa osebotshiwe. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla se-Ibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So yikho sithe amagqwetha akahambi emthethweni ebhalele abazomthetho bebhalele lezingatha zikahulumende okufanele zilandele umthetho zibone ukuthi ziyafulufila hayi on behalf of president, but ngenxa yokuthi zilomlando wokwenza lokho. Ngoba kathesi kule conflict labo abahlezi esihlabeni sobukhokheli ababalisa umongameli labo Dr. Tharamba izandla zabo zigazi labantu abafa ngombhuqazo. So bona uma bekhuluma bakhuluma ngani balilizwe, bakhuluma ngani bazingatha zikahulumende ezehlukene ukuze zibone ukuthi zenza uphela. So yikho sibone ukuthi sande amagqwetha sibona kungalandelwa isisekelo ngokupheleleyo. Abafanele be-implement i-constitution bangani balandela abakuthiwa ngama-political leaders ayiwo vele njalo aphathini tekayo ekutshontshweni kwelitshe lekudilizeni kwelitshe. Ngoba uzathola ukuthi abantu ababulalayo abantu yibo lanamhlanje abalalelwayo. So yikho sikubone kufanele ukuthi hayi sihambe sihambisaneni uma kusehlula enkundleni isishayamthetho siye kutho la. So uma siyabe si-independent sizabona, ma kusehlula sizabona ukuthi lakho kwenzakala njani.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba sambona ngemva kokubhonjwa kwelitshe elalifaka eBhalakwe sambona esola inhlanganiso yenu esithi uhulumende kakungeni lokho ngoba lelo litshe lalifaka ngaphandle komthetho lina njengeibhetshu likaZulu. Uthini ngalokho?
Okuka George Charamba akumangalisi. UGeorge Charamba uyisikhulumeli salabo abaqeda abantu, so kuyabe kufanele ukuthi sikuzwisise kona ukuthi akukho kutsha esingakuthola kuye ngaphandle kokuthi uzakhuluma nje eklamasa, kodwa udefenda ababulali, udefenda ababulali laye okutshengisa uyingxenye yakho. Kodwa okuliqiniso yukuthi hayi, kakulanto entsha, kakukho kuzatshintsha, sizaqhubeka sifuna ijustice.
Amapolisa emaphisa wona aseke akhulumisana lani yini ngokuthi asengapi ngophenyo lwawo phezu kokubhonjwa kwelitshelele?
Bafona besithi abangatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njalo okungasethusiyo ngoba uyakwazi ukuthi amapolisa la amele athatha ama-instructions kubabulali ngani kuma-citizens.
UMnumzana Mbuso Ofuzwayo ngwenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Madanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uyalungisisa udaba lwegugurawundi esebenzelana lenkokheli zomdabu okungafunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano lapho abazanqoba bezathola umvuzo wabomakhale khukhwini ngendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lolu luzaqhutshwa eMagwegwe, Njubelo, Bengula, Makhandeni, eNtumbane, leMpopo, Maphelandaba, leminye imikhankaso ehlukeneyo eMathebeleland South leNorth. Uluhlu olusanda kuvezwa inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZEC luveza ukuthi kulabantu abalutshwana kakhulu ababhaliseleyo endaweni zokuvotela ikakhulu kobulawayo iMathebeleland South Midlands leMathebeleland North, okungabangela ukuthi izigaba lezi zihlanganiswe zibe lihlekana ngohlelo lwe-delimitation exercise. IZEC ithi amagama alabo abazancintisa kukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo aselotshwe okusemthethweni kugwalo lwe-gazette, njalo amabandla ezombusazo aphakathi kokukhankasela lolu khetho. UMnumzana Nkosikhona DVD yisikhulumeli se-Ekhaya Vote 2023. Usichasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu hlelo.
Siyalontsha cellphone competition for abantu abasha ages between 18 to 20 abakuma constituencies angu-4 kobulawayo, alama list registered voters. Imizamo yonke le sizama ukuthi sibone indlela engasisebenzela, ngathi ngamaviki amalutshana aseleyo ukuthi uFebruary aphele le blitz leyi iphele ukuthi sincedisane labantu abatsha kuma communities ukuthi basincedise ukumobilize. Njalo ingxenye abanye sebengasukumela phezulu ngenxa yecomputation le ukuthi kuya kulama iPhone angu-4 azawina in each constituency. Maybe abantu abatsha between ages of 18 to 20 bangasukumela phezulu bekhuthazane. Esikuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi. Sesizamile futhi njalo uku-engage ama coalition members futhi aku izindaweni zabo Mat South, Matobo South. We are planning ukuthi sike sefika khona ngale ndaweni ezinjengazona lezi ukuthi sebamba umsebenzi sikhankase sincedise la ama-organizations asebenza ezindaweni zona lezi ikakhulu ekubhaliseni ukuvota ama-constituents njengabo Matobo South.
Abantu bayakwazi kakhulu ngomncintiswano lowo yini, njalo libona ingani kuzakhuphula njani amanani abantu ababhalisela ukuvota?
Umncintiswano lowo sikhangelela ukuthi i-focus yethu ngeyabantu abatsha, especially 18 years to 20 years, babazwisisayo indaba zabo
makhala ekhukhini abanjengabo iPhone njalo kuyisifiso sabontanga ukuthi babe lephone njengayo naleyo. So i-competition le ayisoyekabuyela wayo wonke jikelele, i-competition le iyabe kuma 4 constituencies: eMagwegwe, Njubelo Bengula, Makhandeni Ntumbani, laseMpopo Maphelandaba kuphela. Lapho kule nani elilutshwane elibhalise ukuvota, injongo yethu yokuthi khona singabi le ones indlela yokukhuthaza abantu ukurejista ukuvota, but sithi do other things ezinga-aphila kwamanye ama-age groups esixoxisana lawo. Njalo i-campaign yethu khathesi sesizama ukuthi sigxile kakhulu emawadini lapho abantu abakhona. So sikhayelele ukuthi kungasincedisa njalo ukukhuphula inani labantu ababhalise ukuvota. Siyilontsha kusasa, so sikhayelele ukuthi kube nabantu abazakhuluma ngayo ezigabeni lapha esifokasa khona, balwa nxa inani lilonke limi ngendlela elimi ngayo.
Umncintiswano le wawuthola njani umvuzo?
Umncintiswano lo ngowakoBulawayo ufokase kuma-constituencies angu-4 kuphela. E-Mark South lase-Mark North kuzaba le nhlelo ezishiyeneyo kulalezinjengayo zabo ma-iPhone. So sikhayelele ukuthi as we go siyenze ezinye inhlelo ezihlukeneyo ezirelevant to indawo ezishiyeshiyeneyo. I-raffle draw izayenzwa after i-voter registration blitz le isiphe isidlulile. Esikutsho ukuthi sikhangelele ukuthi aba-eligible to participate kule umncintiswano ngabantu abale 18 to i-criteria yakhona 18 years to 20 years, njalo be-register this February, njalo be-register endaweni ama-constituencies angu-4 athi wona iMagwegwe, Njubelo Bengula, Phelandaba, Mpophoma, laseNtumbane Makhandeni. Ama-constituencies angu-4 wona lawo kuphela. So ikwesi kukhangelele ukuthi yi-criteria ye-eligibility ukuthi umuntu angaparticipate.
Alo-ke ngumnumzana Nkosi Khona DVD oyisikhulumeli senhlanganiso yekhaya Vote 2023 ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kwathi abantu abedlula 137 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula 2,340 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,255 bahlatshwa ijekiseni yesibili, kuthi abahlatshwe ijekiseni yesithathu badlula 1,735.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe omunye umama weMarondera ophila ngokuthengisa umzimba obulele ujaha oleminyaka elijumilane 14 ngemva kokuba umfana lo eyale ukubhadala ucansi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota. Okwamanje sengilitshiya esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli be-Studio 7. Salibonani lonke bantu. Lapha mina ngikhulumayo ngingumlimi wase-Antelope. Izwi lami ngikhwini isongo sami ngesakoHadebe, kodwa isithupha sami ngesakonyoni ngoba ngitshadile ngibizwa kuphini niwe. Lapho uhlupho lwami ngolokuthi nxa ngingafaka amabele e-GMB, i-GMB kayingibhadali in-time. So ingambhadali in-time, kangitshele ukuthi mina ngaphambanisana e-GMB ukuthi bethi ngibangwe. Last year ngifaka amabele mhla ka-27 October, ngayabhadalwa mhla ka-12 January. kati nga nilime sinislimo lapa nyaslima ngani malinga ipiwa lonye akafuti iko na lo abantu abafake muva kulami sebe patele mine ya mimali aibona gaya so nkwela siki ngali sitesu kukuluma kustudio 7 ndapa siya zikulume nkwela like lingi vuzeleo ni GMP kuti ganti vele nga sifakama vele katis katis nganan kuti spata lukwenzeli kutu nga stupi nga sifakile nje slimde sikuwa ayibakiti nji nyakali ya zimina nyashupi galapa nge GMP mina ngingumuto mfelo waka zinyazbonele nga afso msebenzile nga satiwa mali senchona nga satanga kati nga zivopela kuya besoku indaba kabani mwanya besi nchupi nyabongo
nivuga njani balaleli be studio 7 nivusha unshansha mashangu kusebutuana e Francis Town ekaya nivusa umama unanshansha wakumati vovo kunyube nivuse umtara wara jengomo waisenze spedlela nivuse nkosikazi wa umampo fana nivuse umtara usathulana undivula nivuse lupholu ngwenya umalume amonyanga lomzamo ujabu ngwenya ekhala phale malungu lapho sihlala khona laphana esenpole silohlupho lwamagetsi kulamagetsi awayo kwawa amapholu so intambo zigcwele phansi khona phana lawa ebreaching lemalungu ecengomuzi omfana mokuthiwa nguvela kuchuma zawa intambo zawela emzini wayo so ngikhuluma ziphansi so sisabela abantwana ukuthi abantwana bazabamba intambo zamagetsi nezifuyo zekinkomo kaphaka zizaphela besicela igovernment ngabe iyangenela kuhambe kuyelungiswa lapha intambo lezela zivuswe laphana kulungiswa amapholu lawa yikho engikhala ngakho baki igovernment layingenele sizaphelwa izifuyo siphelwa abantwana yimunhlanhla mahlango seBotswana ozalwa emalungu khona phana ngiyabonga
balibonani lonke bafakazi babahle kusitudio 7 yalibulisa lonke ngibongela iminyaka engu-8leyo estudio 7 sasifakazi ngibongelele bonke abantu bakithi ezimbabwe ngibongelele lonke masabiso ikakhulu abantu bakithi ezimbabwe besingibulisa ebebamzale zaphu lonke kodwa ngiyalicebisa abantu bakithi kunabantu bakithi phela abanamakhono amahle kodwa lingena endaweni ezingafanelanga engathi uJonathan Moyo ngithi uHelsman Ncube ngithi uMagalela Mafasibanda ngithi uMthuli Ncube bese ngigcina uMqondisi Moyo abantu bakithi buyani lonke uzaphi ngalelimosane buyani lonke kuzaphi ngizabona into zihamba kahle linikweshete kahle nje lithola ama-provisional rights zizabona ukuzayenzakala zabe selibumbene ntola beyinto enye ayilokho elikwenzileyo kumbe kungena imali bekungeneni kumbe kungena usathane ayi nxakuli sathane ngiyalikhuza ngegama likajesu hamba sathane abantu bebambane amen
abantu bavubona
sawubona mnumzana Chris kunjani eAmerika khona ngapha kwistudio 7 UVOA ukhona undodelo ukuthi ufuma le ukuthi angivuzi kwezindlovu uyehluleka angeza kwezinjalo nxa umuntu ufuna ukuthi indlela kwezilunga into zilunga inkomo ithenzisa ngesikhumba sayo angeza kubophi inkomo ngesikhumba sendlovu angeza kubophi inkomo ngesikhumba sesilwane inkomo ithenzisa ngesikhumba sayo ukuze ithambe ihambe yenze indlela efaneleyo lokho kutsho utamandebele ayena nxa enguye yeyedwa zi hatshi abantu abaningi njengakwabo umqondisi ukuthi amandebele emigeza indlela akusebenzi izimbabwe zifuna abantu bahlangane bahlanganise amakhanda ndawoni njengamadube lezinto elisayivesithi sitha i-ZANU PF akukho sinye isitha ngaphandle kwe-ZANU PF abantu bonke abezimbabwe kabahlanganise amakhanda ndawoni bathi gqoqo ukuze behlulisile yongeza njalo akulahluphi into zonke zeweso obayo undoda wathaya ingoma yendolwane wathi sisonke zizakulungisa kodwa nxasilokukhethana sitshelana ngemhlobo ngabamtshelana izithwali hayi kude lapho siyakhona watsho njalo umfana wendolwane ngiyabonga Chris ubakhumbuzi lokhu abakukhuluma ukuthi hhayi sikho ngiyabonga
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi mina loba kuthiwa abantu bayakhuluma hhayi mina iqiniso vele angeke ngafanani izanu kuphiyefa kula nto ezafayetshintsha elizweni lezimbabwe okokuqala nje kulezinto ezisemehlweni abantu ezibonwa nguzulu ukuthi lapha laba bantu sebehlulekile sinehlulekile. Buka nje imali elizwe lakithi. Ezimali lapha kakubonakala ukuthi kwenzakalani la. Kanti why izenu phefu kuphungayizwa imali imali elizweni? Bekele ukuthothi be-Europe abantu ngale ndlela. Kanti why bengayenzi imali imali elizweni? Ilizwe libe le mali yalo. Why? Why kungalungisa imigwaqo kube renovate izikolo? Abantu izakhamizi zibhadala ama-school fees every year. Kodwa kakubonakala ukuthi kona imali ye-school fees yakhona. Ngendlela ukuthi vele yonke indawo kufile yonke industry eZimbabwe ifile. Laba bacabangela ukusela kuphela. Yikubona umonzi ora lo Thokozani Khuphe besilwa bebanga imali. Udliwa imali kuphela lapha. Imali yiyo edliwayo. And ama-parties akithi the most basebenzela izisu zabo laba bantu. Iningi labo vele lilanda ukufohlakala lapha. Abaningi akusoma opposition parties. Ngoba i-opposition party yamampela kweli challenges zalo PF. Angiye ukuthi mnangagwa ukwazi umnangagwa lisela. Ukwazi ukuthi umnangagwa ngiyobulala abantu. Ukuthi usebenzana lo mnangagwa. Usebenzana lo mnangagwa kanjani? Umazi wathupha ukuthi ngiwabulala ilizwe leliya. Ilizwe leli kulomnangagwa kutshontsha leliya. Kodwa uyagijima phambili ngoba ufuna imali, ufuna ukugqibisa isu sakho ukuthi usebenzana lesizana uPF. Usebenzana lesitha sakho njani? Ukwazi ukuthi usekuhluphekeni la uyahlupheka ngenxa yakho.
Sanibonani, sanibonani studio, studio 7, studio 7. Sanibonani. Okhulumayo umthokazi, umthokazi omuthi, sithokazi, umthokazi. Studio 7, ngifuna ukutshela abantu ukuthi thina singabathokazi. Sizozama ukuncedisa kumavoti lawa ama-boy elections. Thina sivote, siwazi ukuthi sivotelani. Sivotela ukuthi lani lithole linabantu benu, linabantu bendawo yenu. Ukuthi lithole lathi, lithole lathi, ama-city lapha e-parliament. Thina esikubhekile nje ukuthi lina ema-Thekelelend nisizamele ukuthi sithole nje kuphela ama-city. Thina siyazi ukuthi lingathola ama-city uma silivotela. Siyobuya futhi sizothatha indawo yethu sizohlala phansi. Yikho ngikutshole ukuthi akukho okuningi. Ngiphinde ngikhulume nangomama uKhuphe lapha. Umama uKhuphe kasuke laphana ohleli khona. Laphana kuyatshisa, kasuke laphana ohleli khona. Abuye ekhaya, akaxotshwanga ekhaya. Abuye, umthwakazi ukhona uvulekile. Akabuye azogxila kumthwakazi. Umama uKhuphe akasomuntu waseshoneni. Umama uKhuphe umuntu waseSindebeleni. Abuye simthathe simbeke endaweni yakhe lapho ofuna okwana khona. Agxile, ayenze umsebenzi odingwa ngabantu. Ayenzele abantu into abazifunayo. Hayi kube lokho edingisa labo mnanga labo lona wobani labo umonzora everyday monzora everyday monzora. Asakhonde ukubuka inews, asakhonde ukungena kuma internet ngenxa ka monzora lo makhupe. Makhupe woze ekhaya, makhupe woze ekhaya. Walahleka vele, walahlekile. Thina sizovota singabantu bakamthwakazi. Sikuvotela thina singabantu bakamthwakazi sithi woze ekhaya. Mangabe wena usawuvotela kodwa ngeke sikuvotele kwamandla. Into yokuqala ofanele uyenze wena makhupe ukuthi ubuye ekhaya ngoba nguwe owazi ukuthi wenzani. Kanti abantu balahlekile bonke abakwazi ukuthi babheke ngenxa yakho. Sondele eduze labantu sikulungisele thina abantu. Hayi ukuthi elungisela izizwe indawo yakho. Sondela eduze makhupe. Makhupe siyakucela sikusondele eduze thina abantu besintwini. Ungazibona usondele eduze uhlangana labantu kule indawo leyo uzozithola ungumuntu ebantwini ngoba ngapho bakubiza nje ikwati ini bakubiza ngokungcola. Ngokungcola ngayo yonke indlela bakubiza ufisa ukubiza ngayo abantu bayakubiza. Yonke indlela umuntu ofuna ukubiza ngayo uyakubiza. Kodwa ngapho ungabuya kithi one day nje ufikile wanqonqoza ngapho ekhaya wathi hayi kokoko vulela ingene. Wonke umuntu nje uyakwamukela ngezandla zemhlophe wenza komntwakazi. Ungakithi wena ulahlekanga amakhulu. Ngiyabonga Studio 7, ngiyabonga Studio 7 omuhle umthwakazi wonke okuphi nakuphi phecha kwezilwandle ezekhaya ezimu eSouth Africa yonke indawo umthwakazi lithi abantu.
Sanibonani bantwana beZimbabwe, sanibonani maZimbabwe amahle. Bakithi ake likhuze uMonzora ukuthi kathi yena usesilwa lokushamisa yini kumbe ulwa lezanu PF.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwenze Melika. Amasotha akwele Melika asefikile kuzwekazi le-Europe ekuqhubekeni kokufuthelana okubangelwe yikugombolozelwa kwelizwe le-Ukraine okwenziwe ngamasotha akwele Russia. Sokula maviki ambalwa kulokwesabela ukuthi ngasiphi isikhathi amasotsha akwele Russia alakho ukungena kwele Ukraine asuse uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky. Umongameli Joe Biden yena uthi ele Russia lingalokothi lingene kwele Ukraine ngoba lingenze njalo lizawukhomba umuzi olotshwala. Ingcwethi kwezombusazwe sezisole indlela uBiden abusa ngayo ikakhulu nxa kukhanyelwe lolu daba. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhlobo zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola eMelika phezu kwemali eziholayo ngenyanga. Amagqwetha aselobele usikomiti wamapholisa mnumzana Godwin Madanga ekhonona ukuthi ngokuthi amapholisa akazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi esilobela lasebhalagwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.